sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukani ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 23 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19, lo yedwa oyemasingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo.
Okwenzakaleyo ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyelwe ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengalitholi uncedo.
Abatshayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu.
Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama-departments wonke akahulumende nezisebenzi zabo ababhadali imota zabo zilamatempo ukuthi zidlula mahlayana nje zizihambela.
Kambe uhlelo olutsha olukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa i-National Development Strategy 1 luzavuselela umnotho elizwe na?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19, lo yedwa oyemasingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo. Inengi labatholakale belegcikwane leli ngabesigaba seMathebeleland North okulamachumi phose amathathu 28, kulandele kobulawayo okulabalichumi lanye 11, emaswingo kulabathathu, lo yedwa owemanikaland. Asebebulewe ngumkhuhlane we COVID-19 sebefika phose amakhulu amabili lamachumi afika phose isikhombisa 268 abagula umkhuhlane we COVID-19 elizweni bangamakhulu ayisikhombisa lambili 702. Kunjalo nje isimo ezibhedlela zikahulumende sibikwa silokhu sisibi ngenxa yokusilela kwabodokotela lokungavumelani kwabo lomkhathi ngeholo kanye lendlela okumele basebenze ngayo ngesikhathi inani labafuna ukwelatshwa kulezi ndawo lisanda. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 oxoxe loDokotela Rogers Magigo osebenza ezibhedlela zikahulumende ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umumo wesibhedlela ungani awukabi muhle sibili, awukabi muhle. Okwenzakaleyo ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyelwe ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengalitholi uncedo. Ngakho uyathola ukuthi ezibhedlela abantu abagulayo bagcwele. Kodwa ngenxa yokuthi ama-government workers onesi lamadokotela babesebenza njani esikubiza sithi ngama-flexi hours, bekungakafiki esikhathini sokuthi uzathola kugcwele omongikazi labodokotela behambelana labantu abaningi ababuya esibhedlela. Ngakho kuyashota kumbe kuyasilela. Uhulumende kathesi uyalwisa ukuthi ezame ukuthi amise lawa ma-flexi hours abantu babuye emsebenzini every day lapha abakhangelelwe khona, kumbe lapha abakhangelelwe khona besebenze ama-hours okumele bawasebenze. Yikho sibili uhulumende asawuzama. Kungani awukafiki kodwa lapho kumele kube khona? Kusalengxaki ngoba abanye ungakhangela izisebenzi zikahulumende sizabe sikhala ukuthi singabuya every day, kusho ukuthi iholo langkhona lizaphelela ku-transport, lokudla emsebenzini, kusiya njalo. So mbona ngani uhulumende usazama ukuthi awu-address? Kungaba yinto enhle sibili into le inga-addresswa ukuthi laba bathole indleko ezifaneleyo ezibayenelisa ukuthi babuye emsebenzini. Njalo kube kuhle ukuthi basi bebuya bezincedisa abagulayo.
Odokotela lamanesi babekhona nangokuthi abatholi impahla ezeneleyo zokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende, njalo le mithi ezibhedlela ikhona yini? Sesikhangela leminye imikhuhlane engaso COVID-19.
I-PPE, ukutholakala kwayo kwangani kuba ngcono kodwa okweneli. Ilokhu isafunakala sibili ngendlela enkulu, kodwa mbona ngani kwaba lama-donations leyinye izimpahla ezinjalo ezangena ezibhedlela ezikulu. Ngakho kungcono kathesi, kodwa kayisikho sibili okumele kube khona. Eminye imithi, amaphilisi, le mithi yokwelapha, mbona ngani sisathwele nzima. Kuzamele ukuthi kusetshenzwe sibili ukuthi izinto zitholakale esibhedlela, ngoba asila okuningi. Ngithemba ngathi nxa umumo welizwe usibangcono umi-economy, kungayenza kukhangelwa sibili ukuthi indaba yona leyo ilungiseke, ngoba kukhona esiwathi ngama avoidable deaths amaningi, deaths that we could have avoided. Abantu abafileyo okwakumele ukuthi ngakuthiwa bancediseka abaningi kukhona lapha ku-lockdown, kwehlula ngenxa yokuthi into zokusebenzisa izikhathi eziningi sebezingekho. So ngikhangelela ukuthi nxa umumo usibangcono, lezibhedlela zethu zithole usekelo from Ministry of Health, into zethu ziza bezisibangcono kakhulu.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcwethi kwezempilakahle osebenza ezibhedlela zikahulumende, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo, ama toll gates, esikhuphuke ngokuphindiweyo phose kathathu. Imota ezincane sezihlawula $120 isuka ku-$45, kuthi amabhasi asezabhadala $240 khona kade ebhadala $80. Ibandla le-MDC Alliance lithi lokhu kutshengisa ukunganakekeli uZulu mathupha okwenziwa nguhulumende, ngoba izimoto zakhe kunye lezebandla lezanu PF azibhadaliswa kuma-toll gates. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo msekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sebebhadaliswa kungani bayakhawuliswa ukuthi bahambelane nezimota, kanti amazwe aphucukileyo ahambisa izimota hatshi izileyi lezinqola. Amabhasi asebhadalisa over $500 i-tollgate eyodwa, kambe ungaye Harare kulama kuBulawayo, suka kuBulawayo kulama 5 toll gates chenzi kuyabhadala $2,500. Ibhasi eliye eMthari liyabhadala $5,000 i-one trip. Yikho ke ama-passengers abhadaliswe malini. Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo ba exempted ukubhadala, kusho ababhadali imota zabo zilama stempu okuthi zidlula mahlayana nje zizihambela. Lalezinye imota zezanu PF zihamba mahala emgwaqweni azibhadali, izinduna lazo azibhadali. Uzabona ukuthi uhulumende njengoba enguye olama departments amaningi, nguye olezimoto eziningi, nguye olezisebenzi eziningi, uma zingabhadali kutshengisani khonoko? Yikho ke abantu ababhadalayo ngabantu abampofu, the poor are paying for the rich. Lokho ngithi abantu abampofu abayanga yibo ababhadalela abanothileyo. Yikho ke mahlabe zulu, into enjengale singaphonguyekela silalise inkophe, sibona ngani sizagcina sicwila sicwila enzikini lapho esaphinda singasoze siphinde sivuke khona.
Manje umumo mubi okunganani.
Namhlanje entabazinduna tollgate sifumane imota ezinkulu, ama haulage 15, amabhasi 12, izimoto ezincinyane 30 zimile. Abantu besithi abalamali ukuthi bedlule, abanye besiya ngapha eGwelu, abanye besiya kuBulawayo. abantu abaningi basuke sebephume emabhasini sebeswele ukuthi kuzakuthini ngoba labani kazi bemabhasi edebesithi abakwazi ukuthi kulomthetho omutsha bahluphekile abantu benkosi sibone lesi le labanye ibhasi eschool bus David Memorial Secondary School layo iphakile sebeswele ukuthi bazadlula njani khona ukuhlana ukuma abantu isikhathi esiningi bengahambi kungalamoya ebhasini kwenza ukuthi abantu bethelelane ukufa kwe-coronavirus ngoba abantu baphongumiswa nje abantu bekhonone abanye basuke sebemisa amanye ama-lift labantu baba ama-lift sebefuna izimali eziningi ukuthi laba abade bebancedisile babhadale imali eziningi kubuhlungu ngoba abantu abasuke embembesi besiye edrobhethi bephadala $2 khathesi abantu bezimota sebefuna $5 yusa
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Kambe uhlelo olutsha olukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa i-National Development Strategy 1 luzavuselela umnotho welizwe na? Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo uphawule uhlelo lolu esithi luzasungula imisebenzi ezinkulungwane lezinkulungwane njalo uvuselele inotho yelizwe. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela luze luyephela ngomnyaka ka-2025 ngemva kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Masimba Kutshera yena othi lolu hlelo luzafana nje lezinye inhlelo zikahulumende ezike zasetshenziswa ngesikhathi esedluleyo kodwa zingaphumeleli.
Ngokukhuluma kwabo bathi bona uhlelo lolu luza balulandela olwe transitional stabilization program. Nxa usakhumbula uza bakwazi ukuthi ngo-2018 bebelohlelo olwe transition stabilization program babesithi bona bafuna ukuthi bastabilize i-economy so khathesi sebele national development strategy eza sebenza over 5 years kukhanya njengani sebe sithi bona isikhathi se-transitional stabilization program sesiphelile sokumele bavuselele i-economy ngokwayo ngoba sebe istabilizile so ngokubona kwabo bathi bona uhlelo lolu luzanceda ukuthi i-economy ivuke ngamandla kwehliswe i-inflation njalo ukuthi kube le misebenzi eminingi kakhulu edlula inkulungwane ezing ngamakhulu ayisikhombisa 760,000 imisebenzi abalethemba lokuthi izaba khona nge-development strategy yabo le.
Siyabona ukubana uhulumende useke wethula inhlelo zokuzama ukuvuselela umnotho ezikhanya zingaphumelelanga. Ngokubona kwakho kuyini kahle kahle kumele kwenziwe nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu. So ngibona njengani kumele uhulumende engezelele ama-consultations ukuze abantu bakhulume abakufunayo uhulumende ayehlela abuye lama-documents anjengalawo. Ngokubona kwami ama-documents yiwo aqala abuya first bese zama ukuchasisa ukuthi ama-documents angikhona ahamba njani. Kodwa ngibona njengani it should be the other way around ukuthi abantu kumele bakhulunywe labo ama-documents engakalungiswa ukuze uhulumende abekwazi ukuthi abantu bafunani. Okwesibili ngibona njengani uhulumende kumele akhulume iqiniso ngoba angiboni kwenzakala ukuthi ungaba le misebenzi engangenkulungwane ezingamakhulu ayesikhombisa kuminyaka emhlanu elandelayo. So uhulumende ma engakhuluma iqiniso kuzaba ludubo ngoba i-development strategy le nge 5 years kumele sibe njalo lama documents ale minyaka eminingi ukuze i-vision elizwe siyibone ngoba okuwenza ama documents sikhangela ama elections angibone ukusinceda thina njengelizwe.
Umnumzana Masimba kutshela ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kusukela namuhla uhulumende uzaqala ukuthathela abantu amapulazi angalinywayo kuphiwe abawalindeleyo. Umphathintambo wezokulima umnumzana Ensias Masuka wethulela imbiko embuthanweni wokuphawula uhlelo lwesiphala senkosi ezishabane ngomgqibelo. Iphephandaba lobulembu le-intanethi le-newzimbabwe.com lithi izakhamizi zesigaba seManicaland zesabela ukuhlaselwa ngabahlamuki bakule Mozambique abesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembu le-ISIS ababikwa bebulala izakhamizi zakwele Mozambique mahlayana. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bonani sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Mina ngilombuzo bantu be-Studio 7 lana ukuthi kanti imali ivula ama-message wethu lawa awabantu abasupporta iZanu PF aliwavuli yini kumbe kaliwabali lathi sizwe ukuthi khona bakhona abantu abasupporta iZanu PF. Ngoba mina selokhu ngangena ku-Studio 7 angikaze ngizwe umuntu oyedwa ethi phambili ngeZanu PF. Ngizwe abantu bekhala nje umhlaba wonke, abantu bekhala izililo yonke indawo akulakho ukuthi kuphi. Mina angazi ukuthi kanti bavotela ngoba bavotela ngobani, abantu abavotela ngobani, ngoba angikaze ngizwe nje umuntu oyedoktor ethi phambili ngezani kwethu. Izanti bekhala nje izililo kuphela indawo yonke and bakhala iqiniso ngezinto abaphila nazo empilweni. Sibheke ukhetho lwe-America kube nga uTrump uziphumele nje ngokuhlula. Kanti manje maye isalela embusweni ukuthi omnankakwa benzi omnankakwa befundile ngoba laba badinga ukufundiswa lapo. IZANU PF abantu bonke badinga ukufundiswa, bafuna isikolo bonke bebekwazi ukuthi uma kuthiwa uvotelwe ngabantu kutshoni, bebekwazi ukuthi abantu baphathwa kanjani, bebekwazi ukuthi kona uma kuthiwa ngupresident kutshoni noto kwabo lokho. Badinga ngampela ukuthi bahanjiswe isikolo bonke labo, akuna nto abayaziyo lutho ukuhlukumeza nje abantu kuphela. Phela IZANU PF ngeqiniso embusweni iphila kunokubula abantu lokuhlukumeza abantu lokubotshwa kwabantu lokanti bahlale kutshe ezukuzuku
khonapho 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 ku-Studio 7 linjani. Hayi sina siyaziphilela siphilele sibili izulu alini ngaphe Atherston alini sise Atherston lapho eflabhusi izulu alini yebo alini izulu empilo ke samvothelayo asimboni usipheya sithole asimboni akazele ugcobe la wasithembisa izigojo nokansela wakhe asikaze sibabone losabacina ngo-May 2018 izokampena abakabuya silamanzi Atherston lapha silamanzi bakithi lapho elikhona khona bosipheya buyalizogebha izigojo zenu elasithembisa zona. Umalaki la esamkhipha ngenxa yakhonokho izithembiso eziphele emoyeni elokhu esikhombisa ngento eyodwa uthiwa amanzi Atherston.
Studio 7 sanibonani, Studio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba efuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ma-structures azoba yi-secretary general manager. Vele uJabisa akekho esikhundleni sokuba yi-president. Yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu. Nanti iqembu lakhona selimehlula uJamiza. Hathi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
baralela bahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 nanguSpanda ngisalwa khonapha eMangwe kathesi ngilapha e-Joburg bakithi ngibala kudana kakhulu kunyanzeleka ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibeyithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni i-opposition siyananzelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo kunalabo njengabokhaliphani phukeni labodeni moyo labothokozani kuphe vele yingo usungani ngumsebenzi abawukhangeleyo ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi thokozani lomonzora lokunithi noma zanu p f stoges yizinto sezanu lezo vele abasoze abasibe bantu kuthiwa kumbe i-political party yizisebenzi zezanu zinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition NDC Alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke siqine ekwehlukaniseni ngemihlobo kuthiwa abanye sithi kulamaNdebele kulamaShona kuliphathi zamaShona kulezamaNdebele singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse izanu pivu esikhundleni ngoba sifanana nabantu abahleye inyamazana abasayiqotha singakayibambi sibeqalisa ukuthi nizathatha imilezo mina nizathatha lokho ingakabanjwa ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa vele injongo yakho ngifuna ukuthi inyamazana leyo ingabanjwa akunazeleleni izanu p f ngiyela amapholisa amabi ayikhona ukuthi amashona wonke ali mapholisa amabi ayikhona ukuthi singata amandebele amandebele kumbe njani amashona kumbe njani amapholisa ezanu yiwo asehlukanisayo sikhipheni izanu esikhundleni konke loko kuyinto okothabrizing vele kwakuya lezanu ngesikhathi bebulala utomogara yizo isikhathi beqala ukuthi baqinise injongo ze-tribalism isebenzisa i-tribalistic card sebenzisa i-divide and rule izanu nase kunanzelele lokho engingakutsho nje ukuthi uthokozani khuphe labanye bakhe kugrawundi bakhohlishemo phela ngje besirombe bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa kodwa abantu abasapota ngengqondo kugrawundi abasoze bathole lutho bazahlala nje behawula abasoze futhi bazuze abantu abangaka abasoze bayithole isithe yodwa loba ngaphi bazaze bezifela nje bezitujise ezanu abashiyana lathi thina abantu be-NDC alias
amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, amagqwetha kamongameli Donald Trump abikwa eqhubeka esethula emthethwandaba izicelo zokumisa ukugqitshwa kokubala kwamavoti ezigabeni ezimbalwa. Esigabeni seGeorgia kwabalwa kutsha kwatholakala umnumzana Joe Biden elokhu ekhokhela lanxa kwaba lo mehluko omncane kulakuqala. Kodwa amagqwetha kaTrump athi akubalwe njalo okwesithathu. Lokhu sokumise inhlelo zokuqhubela uBiden intambo zombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ukubalwa kwamavoti aweGeorgia kuyimfanelo ngoba ukhona obephakathi kwalolu khetho ongasuthisekanga ngendlela amavoti abe impumela ibingayo. Njalo ukuthi babale batholakele kulamanye amavoti angabalwanga, angingazi ukuthi inani lalawa amavoti lingakanani ukuthi lingatshintsha impumela yokhetho na. Kodwa kukhanya kungatshintshanga lutho impumela yokhetho. Njalo ngingazi ukuthi amavoti la utholakala kwawo siza kuthi atholakale efihliwe ngumuntu obe le njongo kumbe kube liphutha nje elenzakalayo nxa abantu besebenza izandla zibazi iziningi. Mina ngikuchoza ukuthi nge-democracy ye-America ukuthi ezinye izinto i-America ezibona izo zona ukuthi bayazitshela. So bazitshela ukuthi bayi-democracy and bavele ukuba bephinda. Kodwa bekhohle ukuthi bona bale mpumela eyendlela abenza ngayo izinto. Khona lokhu ukuthi bancindezele ivoti zabanye, babencindezele ivoti zabantu abamnyama. Lalamhlanje ukuthi ubona beloku bephindaphinda ukuthi bafuna ukubala eGeorgia, bafuna ukubala eDetroit, bafuna ukubala ePhiladelphia. Yikuzama ukuthi engxenye bangancindezela ivoti yomuntu omnyama. Kungani bengafuni ukubala ezindaweni lapho Trump angawinanga khona okulamavoti okulabelungu abaningi? ngaphangela Philadelphia lidorobha elihlala abantu abamnyama abaningi. Ukhangela iDetroit lidorobha labantu abamnyama abaningi kwedlule indawo elabantu abamnyama abaningi. Ukhangela eGeorgia indawo efana nayo lokuthi imisebenzi yona le abantu abakhangela ukuvota labavotisayo endaweni eziningi iphethwe ngabantu abamnyama. Isolo yakhona yona leyo abalayo lokuthi bethi bayidemocracy bakhohle ukuthi bavele bona bale history of slavery. Le ndaba yokuthi bona bavele bayawazi ukuncindezela omunye umuntu.
Sifundo bani singasithola ikakhulu nxa sikhangela ukubana kukhona lapho kuthiwa sekubalwa kakutsha?
Isifundo singasithola lapha ekhethweni lolu lwakathesi. Mina ngibona ngendlela ezibalulekileyo ezitshiyeneyo. Ukuthi esikufundileyo ukuthi bakhona abantu abayalela embusweni emazweni wonke. Sikujayele bona bakujayele ukuthi buyinto yase-Africa kumbe bakufake njengokuthi indawo kuzindawo Eastern Africa okule socialism okulani. Kodwa e-America baze bakubona ukuthi bamtholile umuntu ongafuni ukuphuma embusweni. Okwenza ukuthi kube kuloko kuvalwa kubiselwe emuva kubalwa yikuthi umuntu odliweyo kafuna ukuvuma. Njalo okwenza ukuthi abantu bavume ukuthi kubalwe yikuthi yona le indaba yokuthi lilizwe likhululekile omunye lomunye ulama-rights akhe ukuthi angacela ukuthi kubalwe nxa ile mali. Angiboni mina ukuthi kuyinto entsha ukuthi ubalwa amavoti ayabalwa wonke amazwe amavoti ayaphinda abalwe. Kwenzakala ekhethweni leKenya ukuthi amavoti akaphinda abalwa. Ngaphandle ngingazi kithi siye sazama eZimbabwe ukuthi siphinde ukubala but wasehlula. Kodwa ukubala kwamavoti kuyinto ejayelekileyo, into okumele ukuthi ikhuthazwe nxa kulomunye olensolo ukuthi amavoti abalwe. Kungancindezelwa kokuphela ukuthi hayi sesiwinile kasifuna ukuthi sibale sibuyele emuva. Ukubala kuyinto okumele ikhuthazwe kakhulu ukuthi kutshengise ukuthi ukhetho luphumelele. Njalo lukhetho obungela udlwangudlwangu, lukhetho olungafihli lutho. Xa ungafihli lutho uzavuma ukuthi ubalwe. Awuboni ke uTrump uzababalisa kuze kufike mhla ka-20 uBiden eza ingena embusweni lokhu ebalisa.
UNkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni yasedolobheni leSeattle eWashington State.
Now this one called AIDS, and this disease can't be cured. You hear that? When you catch AIDS, when you catch AIDS, when you catch AIDS, you will shorten your days. When you catch AIDS, when you catch AIDS, when you catch AIDS, you will shorten your days. No, it's a serious thing, no take it for fun. When you meet a girl, use a condom. Because this disease is going around, and this disease is putting us down. No exchange, no refund. Once you catch AIDS, your life is done. And if you catch AIDS and I look surefer, let me tell you something, don't go a doctor. Cause doctor himself, I look a curefer. So may you catch AIDS, may you catch AIDS, may you catch AIDS, you will shorten your days. May you catch AIDS, may you catch AIDS, may you catch AIDS, you will shorten your days. Remember one time me used to run down woman, and through the AIDS business I get out of hand. Right, you know me, I can stick to one woman. Just ask Rosie, she had the only one. I want everybody to understand. And I'm talking to the younger generation. You know the AIDS disease coming like a time bomb. This disease don't love no one. So may you catch AIDS, may you catch AIDS, may you catch AIDS, you will shorten your days. May you catch AIDS, may you catch AIDS, may you catch AIDS, you will shorten your days. Cause it's gonna riot to a maximum. And the herpes to a maximum. And the syphilis to a maximum. And the VD to a maximum. But the AIDS disease, we no one done. May you catch AIDS, may you catch AIDS, may you catch AIDS, you will shorten your days.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lo yedwa owemaswingo izolo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo, ama-toll gates, esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande.
abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.